kuyakhanya ukuthi abantu laba sikade besebenza bonke, even siya ekhetheni laphana kuyakhanya ukuthi wayesebenza labanye abantu abakhona ngapha ebandleni kuzana u-P F abalabo mgabe abazevele besebenza labo mgabe entweni zabo ze-G 40 kuqala bebekufihla bona ucamisa kathesi kuhle ngoba sebekukhipha egcekeni layo mgabe uyatshengisa la kathesi ngendlela zakhe athi inkulumo zakade zenza athaku umongameli kuyatshengisa ukuthi vele basebenza bonke labo ucamisa but kuhle ngoba sebezivezile bazitshengisa ukuthi bayenzani sesikwazi konke abakwenzayo konke khona okumbona kuzasiphathisa ekusebenzeni siya phambili.
Ye, kutshoni yini nxa selikhangele sibili ukuthi kumbe i-G40 isebenzelana lebandla le-MDC singazi kumbe yikho kumbe ayisikho kodwa kini kungabe kusitshoni sibili?
Ingqondo yabantu labana abazondileyo umgabelwana kulusizi ngoba zange mbone umuntu odalwe kubi njengomdala nalwana okuthi kafuna ukuthi ngabe ngaleso khanya ukuthi ngabe kuyena ulokhu esesikhundleni lokhu ebuza usefile vele uphelile vele kuyinto engekho angasekhoyo kodwa ulokhu womele lakho lapho uyazi ilihlazo elimangalisayo kavumi ukuthi kulabanye abantu ukuthi uyaphumula la kungena abanye abantu lo monakalo lalo ngenxa yakhe uba bena lwa and konke khonokukhangelele ububi bonke obukhona elizweni bonke sibethesa kuyena lwana ubaba onguye wadala zonke izinto ezimbi kodwa kathesi kuyamangalisa ukuthi athi namhla sekubambana labo uchamisa injongo yabo ngeyani umuntu ongcolileyo njengayo ongcoliselwe nkuhlelo olunjengalolo kuyakhanya ukuthi into yabo vele ngezinye indlela mina kwami kangiyiboni into eqondileyo ngingathi i-alliance yani yabantu abalento zabo zokuganga kuphela ngoba shito abakho ngokulungisa ilizwe ngoba mbona ukuthi namhlanje bangathi utsha bethu bona sebebambene entweni okwanini sokutheni kuyini okuhle ngohlelo lwakhona abayekele bangafuna ukuphambanisa inhlelo zethu lapha ngathi kusetshenzwe lapha sibona umuntu umsebenzi lowo siyawubhisa ndani.